okumangalisayo bengathi umbuzo waqala ungaba ngokuthi kanti vele ugwalo lona lolu luphume njani ukuthi luze luye ngena ezandleni zalaba bezindaba abepolitiko yiwo ngaba ngumbuzo omkhulu kungabe kuyikuthi engxenye omunye ujaji yini ube ngathabanga ngalolu daba wasedlulisela ugwalo lolu kwabezindaba yini kasazi kodwa lokho hayi engxenye yindaba encane kule ndaba yona le sikhone ukuthi abesifazane sebethathelwa ilungelo lokuthi thi benelise ukubana bakhiphe izisu ubana umthetho wona lo Roe versus Wade kungumthetho wabekwa nxa ngibala imbali ngani sokuyi 50 years ago ukuthi abesifazane bayenelisa ukubana nxa umuntu engabona ukuthi kakenelisi yini ukuthi azithwale kumbe kayenelisi ukuthi alethe umntwana lapha emhlabeni ulelungelo lokuthi akhiphe isisu abanye bayakhipha izisu ngoba engxenye umuntu uyabe ebanye njiwe esingathi yi-rape abanye bayakhipha izisu engxenye umuntu kuyikuthi uyazibona ukuthi kasozenelise yena ukuthi agcine umntwana kodwa bembona njalo ukuthi kwamanye ama-states besokufakwe isikhathi sokuthi nxa umuntu engazithwala kwedlule kumbe sithi inyanga kumbe ngithi amavika ngu-15 kasenelisi ukuthi akhiphe amanye ama-states abefake imithetho enjalo ukuthi isisu kasikhitshwa nxa sesedlule amaviki athize abavumelanayo lapha ngama-justices kumbe ngithi ngabo-judge abangama-republican yibo bakhanya besiya phambili ngalolu daba ngingazi ukuthi kutshoni kwabesifazana kumalungelo abesifazane lapha kwale Melika kodwa kungaba yinto enzima kakhulu nxa kuyikuthi bazalithathelwa leli nyathelo ntungamili singazi ukuthi kuzaphetha ngani lolu daba mbone lo uPresident Biden la esithi uzazama ukuphikisa sabona njalo uSpeaker uNancy Pelosi laye labanye bakhe bekhanya abangama-Democrats bekhanya bevuma ukuthi hayi lokhu kuyinto ezaphambanisa izinto eziningi ezathathela abesifazane ilungelo labo lokuthi bakhiphe izisu
njengoba kuvotwa kukhetho lwamalunga ePhalamende ekupheleni komnyaka ubona isinqumo lesi isiba lomthelela yini kulolo khetho sisenza abantu bavote beyamele kuhlangothithize
udaba lolu olwe abortion ludaba olukhulu kakhulu uma kukhangelwe indaba ezama elections kumbe ikukuyisikhathi sokhetho ngoba abamabandla bakhankasa ngalo so sekulungiselelwa ama midterm elections lawa ukukhanya ngani ke ama Republican aza khankasa ngokuthi umthetho lo ususesulwa ama Democrats asazi ukuthi aza khankasa esithini lapho kumbe labo bazabe belwisa ukuthi umthetho lo uhlale ukhona ungesulwa ngibona inhlanganiso eziningi ezabesifazana lapha kwele Melika ziyawufuna kakhulu lomthetho ukuthi uhlale wolokhe ukhona so angazi ukuthi kuzahamba njani khonapho lokuthi abantu bazavota bekhangele kumbe bazavotela ama-Republican ngoba besule lomthetho kumbe bazavotela ama-Democrats afuna lomthetho uhlale wolokhe ukhona khonapho wolokhu usebenza elizweni lolu ludaba olukhanya luzahlupha sibili ngoba bengibukele lami izindaba namhlanje nje ngisizwa hayi abesifazana bayakhonona sibili besithi umthetho lo oka Roe versus Wade kumele uhlale ukhona ukwenzela ukuthi abesifazane benelise ukukhetha nxa umuntu engafuni ukuthi alethe umntwana lapha emhlabeni asazi sizabona ukuthi kuza kuyanga antsho ngesindebele kuthiwa sizabona ukuthi kuzawela ngapi indukulo xa kuxawa.